Abalandela lokhu bancuma konke lokho kwethulwa yiCarter Center, omunye wabo umnumzana Ethel Jenner Ncube, ingcwethu kwezombusazwe.
Lanxa ube sekhulile seleminyaka elikhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo-70s ukuncedisa ukuletha ukuthula, waze waletha ukuthula phakathi kwe-Israyeli leGibhithe. Wasebenzela amalungelo abantu, wayenza ukuthi umbuso waseMelika ukhangele kakhulu amalungelo abantu emhlabeni, hhayi ezenotho kuphela.
Uya phambili uNcube ekhuluma ngemsebenzi kaCarter esephumile esihlalweni sokuba ngumongameli weMelika.
Lanxa esephumile esihlalweni ngokuba wahlala itheme yodwa nje, wasebenzisa inhlanganiso yakhe ebizwa kuthiwa yiCarter Center ukugijima umhlaba wonke jikelele ekhuthaza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube lokuthula emhlabeni. Wagcina ethola iNobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe emalungelweni abantu lokuthula lokhetho olukhululekileyo. Ngakho-ke ungumuntu oza abantu abaningi abathandezwa ukuthula namalungelo abantu abazamswela kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, uthi uCarter wancedisa ukuthi eliZimbabwe lithole uzibuse.
Isiseyirhodesia onguyena ngomunye wabantu enza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence, ubaba uCarter. So umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho, simbonile futhi njengomuntu omdala ukuthi khona ungenile futhi wabakhona ukuthi apromote i-peace ku-Afrika yonke, apromote i-peace kumhlaba wonke jikelele.
Ilunga lebandla lezabo umnumzana Mathew Sibanda uthi unquma imisebenzi yemihleka Carter.
UJimmy Carter wase-America, indoda eyayiyindoda emadodeni eyayisazi ukubana ihlanganise abantu ukubana umhlaba wonke abantu bangaqabani, abantu bazwisisane njengabantu basemhlabeni, bengahlali besilwa begolombana, kuhlala kuyizimpi. Ngakho-ke ngaleyo ndoda sithala sonkeni lemuli yakhe labase-America ukubana hhayi indoda ithile, uhambile indoda ndosemadodeni.
Siqoke njalo lomnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi uCarter wayeyindoda njalo wayethiyene lezinye inkokheli zeMelika.
Bayazi bevele beyincoma beyibiza yona u-Sunday school teacher, umbalisi wezenkolo. Wakuthatha khonokwana wakufaka ekubuseni kwakhe e-America. I-presidency yakhe ibigcwele inkulumo zokuthula, inkulumo zokwakha, inkulumo zokudlelana, okuyinto eyayenza wagcina ethola-ke isiqeqesho Nobel Prize ye-Peace. Sesibonile abanye ababuyileyo, abanye baze baphiwa amabizo nangamawomongazi abavele bethanda udlwangudlwangu, bethanda ukwenza lokwana sithi ngesikhiwa yi-bullying. Azange sikubone ubaba uJimmy Carter.
I-Carter Center iqhubekela phambili ihlolisisa ukhetho emazweni atshiyeneyo njalo lokulwisana lemikhuhlane efana le iGuinea worm. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguEzra Chizo Sibanda.